sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 5 kuLwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
It's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
Umnumzana Joe Biden uloke ekhokela ngamavoti amanengi kukhetho lukamongameli weMelika, kodwa umongameli Trump usecele umthethwandaba ukuthi ungenele ngoba esithi uBiden uqilibezele.
Ungasikhangela inani labantu asebethe babhubha ngalo umkhuhlane we-COVID-19 ubulawayo futhi ngiyokhokhelayo ngananzela. Uyasidanisa kakhulu njengenhlanganiso kaZulu.
Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo kuliviki selikhwelela yakwabahlanu kulandela ukubhubha kwababili njalo kuleli dolobho izolo. Umongameli Mnangagwa ukwele Tanzania lapho azaphatheka khona emkhosini wokufungiswa kukamongameli John Magufuli ngemva kokhetho olusolwe ngamabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omele ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lokudinga umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden uloke ekhokhela ngamavoti amanengi njalo uthi sokusobala ukuthi uzanqoba. Kodwa ancintisana laye umongameli Donald Trump usecele umthethwandaba ukuthi ungenele ngoba esithi uBiden lebandla lakhe baqilibezele. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli kumele athole amavoti ezabelo angamakhulu amabili alamachumi ayisikhombisa 270 college votes. Okwamanje uBiden usethole angu 253 kuthi uTrump yena usethole angu 213. Izabelo ezilamavoti alokhe ebalwa zigoqela i-Alaska, i-Arizona, Nevada, Pennsylvania, North Carolina, le-Georgia. Kumbiko awethu le kumabonakude izolo, uBiden uthe lanxa ukubalwa kwamavoti kungakapheli, uya kukholwa mpela ukuthi uzanqoba.
Now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners.
Ngemva kokubalwa kwamavoti obusuku bonke, sokusobala ukuthi sinqobe ezabelweni eziningi okuzakwenza senelise ukuthola ama-electoral college votes angu 270 adingakalayo ukuthi umuntu anqobe kukhetho lukamongameli. Angisho ukuthi sesinqobile, kodwa ngithi nxa amavoti wonke esebaliwe, ngiyethemba mpela ukuthi sizanqoba. EWisconsin sinqobe ngamavoti angu 20,000, wona alingana lalawo atholwa nguTrump ezenqobe ngo 2016. EMichigan siyakhokhela ngamavoti aphezu kwe-30,000. Amavoti lawa adlula khatshana lawo atholwa nguTrump ngo-2016. Ngizwa ngijabulile njalo ngePennsylvania.
In Pennsylvania, we flipped Arizona and the second district of Nebraska.
Lawo ngamazwi kamnumzana Joe Biden omela ibandla eliphikisayo elamademokrats. Amagqwetha kaTrump wona acele umthethwandaba ukuthi ungenele endaweni ezifana leMichigan, iPennsylvania leGeorgia ukuze kuvunyelwe abantu bakhe babe khona nxa kubalwa amavoti ikakhulu lawo athunyelwa ngeposo. Lanxa uTrump engazange aphume kumabonakude njengoBiden izolo, wethule owakhe umbiko enkundleni yeTwitter ekhononaka kubi ngalolu khetho. Uthe lanxa amagqwetha akhe esecele umthethwandaba ukuthi ungenele, umonakalo usudalekile. Nangu ekhuluma ngelanga lokhetho lapho aqale khona ukuveza ukuthi usesiya emthethwandaba.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity.
Lokhu yikutshontshelwa kukaZulu weMelika, into eyangisa ilizwe lethu. Besizimisele ukunqoba kulolu khetho. Eqinisweni sinqobile. Umlando wethu khathesi ngokuvikela impumela yokhetho. Ikutshontshwa kokhetho okukhulu elizweni lethu lokho. Sifuna umthetho usetshenziswe ngendlela. Sesiyisa emthethwandaba weSupreme Court. Sifuna kumiswa ukuvota. Asifuni ukuthi bathole amavoti ngama 4 o'clock ekuseni. Kuyadanisa kakhulu. Kimi kuyadanisa. Sizanqoba kulolu khetho. Vele sinqobile. Ngifuna ukubonga abasekeli bonke. Labantu bonke abasebenzela.
We already have one. So I just want to thank you.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya loludaba sixoxelo sopolitiki uMnumzana Tim Moringai ohlala eOhio ngapha eMelika.
Ya, ngibona ama-challenges alethwe ngumongameli welizwe uDonald Trump eMichigan, Pennsylvania, leArizona ngendaba yokuthi yona sokubalwa amavoti ayefakwe in the ballot and ama early votes ngoba igciwani le COVID likhanya ngathiwa laphambanisa izinto eziningi ngendaba zokhetho. So inkinga lapha elethwa ngumnumzana Trump bathi bona kumele ama vote lawo angabalwa, of which it is an absurdity ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica it thrives on showcasing i-democracy or i-democratic rule around the world. So bathi bona every vote yomuntu wonke izabalwa until ekucina. So sibona ukuthi masi bebala ama-vote lawa akhanya ngathiwa aya ku-column yakanomzana Joe Biden owayengu-vice president okathesi nguye ophambili nge-college vote.
Njengoba uTrump esengenisa umthethwandaba, singagcina sibona kusiba indaba efana leka-Al Gore loBush yini ingo-2000 lapho inkantolo eyangenela khona.
Ngibona mina ezika-2000 between uGeorge Bush lo-Al Gore is not the same issue ngoba sasingelagciwane and yayi state eyayigavenwa ngumna wakhe uGeorge Bush. So yikho kwaba le nkinga khona and amavote 550 decided the state. So hhayi iy'ndaba zangikhona ngathiwa is not the same lezi 2000. So angiboni indaba le iqhubeka phambili emacourt.
UMnumzana Tim Moringai ngusopolitiki. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Sixoxe njalo lomqoqo wenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Pepe.
Ukhetho lweMelika nxani lukhangele mina njengomuntu okhangele eselizweni elikhatshana leMelika eliseAfrika lapha okulokhetho khona ezikhathi zonke okungavunyelwa nakhona ukuthi ukhetho luphume kuhle. Mbona ngani eAmerica okwakathesi yiyo indlela esingathi it's a model of the world on how to run elections, or shall I say, one of those leading countries that can be a model to run elections in a democratic process. Ngiyaxolisa ukuthi ngube ngesilungu kodwa ngizama ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi iAmerica ngelinye lamazwe elikhangeleleyo emhlabeni ukuthi lenze kuhle. So ke yikho ubona ukhetho lwangkhona siba lokuthula njalo lungabi lempikiswano. So ngiyathemba ke ukuthi hayi nxa soluphele lukhetho phela nxa kuvele kusakhampeni okusakhuluma kwenzakala into eziningi kukhetho, kodwa ke eAmerica mbonani hayi amboni ukuthi kungaba khona esingakukhangelela ukuthi kungaba kubi kumbe kungaze kube compared to Africa.
Uyatsho ukuthi ukhetho lweMelika luvame ukuba ngomzekeliso omuhle emazweni womhlaba, kodwa esikubonayo kulolu khetho yikufuthelana okukhulu. Njalo sibona uMongameli Trump laye uthi usesiya emthethwandaba ngoba uthi uBiden uzama ukuqilibezela kulolu khetho. Ungathini ngalokho?
Ngibona sengani intungameli njengoba ngichilo ekuqaleni ukuthi amazwe amaningi umhlaba akhangelela iMelika ukuthi yenza njani ama-elections. Kodwa okungani sokungimangaza lapha ngondoda Trump yikuthi nxa kunguye upresident welizwe okade ekhokhela sonke lesi sikhathi, kambe singathi thina ayisiyo democracy epheleleyo ukuthi ufithe ukuthi upresident onguye-ke okhokhela i-government ye-America esesiyamangalela labo abam phikisayo ukuthi kenzanga kuhle. Kukonfirma ke ukuthi ke ngezinye indlela yidemocracy ekhona eAmerica. Kuzachiya ama-Americans esuthiseka ke ukuthi hayi nxa esedliwe okaTrump udliwe lamanje, ngoba la mboni lokuthi iSupreme Court yeAmerica ingakumisa ukuthi ama-elections nxa abantu bevotile kungabi lamavoti abalwayo. Amavoti wonke ayabalwa, ukuzaphuma umphumela iAmerican Supreme Court izakhipha iqiniso bese ukuthi hayi indoda ibisingani sathi yakhudumala, kodwa ke umbuso usukwayiphunyuka.
Umnumzana Abednego Pepe ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT sixoxela ekobulawayo. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelela yakumakhulu amabili lamachumi phose amahlanu 248 kulandela ukufa kwabantu ababili njalo kobulawayo izolo. Umkhuhlane lo usugxile impande kuleli dolobho njalo kuliviki kuphela usubulele abantu abahlanu. Ngomvulo kubhubhe ababili, kwathi ngolwesibili kwatshona oyedwa, kwazokuthi izolo kwabhubha laba ababili. So kulenyanga idolobha lakobulawayo kuyilo elikhokhelayo elizweni lonke jikelele ngenani labantu ababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabalitshumi lasikhombisa ababanjwe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, abalitshumi lanye ngabakobulawayo. Kulabathathu njalo abemaSwingo, ababili abeMidlands kanye loyedwa oweManicaland. Kulaba ngamachumi amabili lanhlanu njalo abafunyanwe sebepholile. Phakathi kwabo abalitshumi lasishiyangalombili ngabakobulawayo. Asebebanjwe umkhuhlane lo kuleli selokhu waqhamukayo sebe ngu 8427 kuthi asebepholile bangu 7967. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili aletshumi lambili 212. Ibulawayo iyo ehamba phambili njalo ngenani labalokhu begula bona abangu 77 ilandelwa iHarare elabangu 63. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi Ibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube. Yena othi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo kuleli dolobho.
Silokudana kakhulu ngasikhangela inani labantu ababanjwa umkhuhlane wecorona nsuku zonke. Ungananzela uBulawayo nguyo ophezulu ngasiqathanisa lamanye ama-provinces kumbe ezinye izabelo. Siphinde sikhangele futhi ukuthi uBulawayo nxa sikhangela inani labantu asebethe babhubha ngalo umkhuhlane we-COVID-19, uBulawayo futhi nguyo okhokhelayo. Ungananzela khonokuyana ke kuyasidanisa kakhulu njengenhlanganiso kaZulu. Njalo nxa sikunanzelela kuthi uzafica ukuthi iningi labantu abaningi abangapha kulo mhlubulo baphila kakhulu nge-South Africa. So uzafica ukuthi njengoba imingcele sivulile, impahla sezifika, abantu sebezemukela, abantu labo sebebuya bevela khona ngale kubo-South Africa, khonokuyana lakho kungaba imbangela. Njalo siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubekele phambili benanzelela izinqumo ezenza ukuthi abantu bazivikele ku-COVID-19. Nxa sisemabhasini ethu ozuko siyakwazi ukuthi baye beminyene, kodwa kasivaleni amakhala, sivaleni imilomo ngamamaski. Njalo kathesi sisuka sibe lokudana kakhulu nxa sinakana ukuthi abantwana sebezavula izikolo, bevula nje ababalisi kabakho basemsebenzini yabo, khonokana kuzenza ukuthi abantwana babe bodwa esikolo, kube sokubangela ukuthi ubhubhane lolu lumemetheke. Ngakho-ke siyakhuthaza siyinhlanganiso njalo besiqonqosele ezindaweni nje labathi sifinyelele khona ukuthi abantu kabaqaphele kakhulu umkhuhlane we-COVID usesekhona sibili ukapheli. Njalo khona uzamemetheka nxa usithi uyananzela kwamanye amazwe anjengabo France bavele sebesesibangeni sokuthi sebengavalela ilizwe ngoba umkhuhlane kawukapheli ulokhu khona. Le manzini khona abalabo esithatha khona kumabhawuza asinanzeleni kakhulu ngoba umkhuhlane lapho singawuthelana khona.
Libona ngani kuyini Dube okwenza umkhuhlane lo uhlasele kangaka koBulawayo njalo ubulale abantu ngalendlela? Kungaba kungezempilakahle ezingamanga kuhle, kungaba kuyini kahle kahle?
Udubo lomqoka koBulawayo nxa sikhangela indaba ye-COVID-19 ukuthi izibhedlela eziyizwe esizithembileyo ukuthi ngabe kuthiwa ziyemukela abantu nxa sikhuluma ngale ndaba ye-isolation ukuthi umuntu osethe wabanjwa i-COVID-19 ayehlala khona ukuthi kazikalungiswa kuhle. Ungakhangela ukusileni, khangela i-UBH kulokhu kusalungiswa, Thorngrove lokhu kusalungiswa. Kathesi sikhuluma nje abantu abaningi baselangeni e-training center ngale. Khonokana kuveza sobala ukuthi izibhedlela zakoBulawayo nxa sikhangela ezempilakahle kazikalungi kuhle nxa siziqhathanisa lezi eHarare. Khonokana kwenza ukuthi abantu bakithi babanjwe lula, njalo umkhuhlane lumemetheke lula ngoba izindawo zokuthi abantu bazi-isolate zivele ziyasilela. Siphinde siqonqosele futhi ukuthi uBulawayo yindawo ethandwa ngabantu. Bayasuka abantu bevela endaweni ezijiyeneyo zelizwe, bayasuka abantu besiya ngaphandle kwelizwe. Nxa sebephenduka badlula kuye futhi uBulawayo, bafike kuye uBulawayo. Njengoba ngingatsho ngaphambilini ukuthi uBulawayo ukudla kwakho okuningi, izimuli eziningi zigcinwe yi-South Africa lalaba abangaphandle kwamazwe. Ngokunjalo-ke kulula ukuthi umkhuhlane umemetheke ngapha ngoba kadesi sikhuluma nje as long amabhoda esevuliwe ukuthi impahla eziningi sezibuya labafowethu labe sithi ngomalaysia. Khonokuyana lakho kuzafaka imuli yakoBulawayo engozini kakhulu ngenxa yokuthi yikho lapho abaphephela khona, okuzenza ukuthi inani labantu ababanjwa lo bhubhane lwe-COVID-19 kumbe ababulawayo lo mkhuhlane liqhubeke liqansa lisiya phezulu nasiqathanisa lezinye izigaba zelizwe.
Kuyini elingakuxwayisa uZulu wakoBulawayo?
Siqhubeka sitshela izakhamizi, siziqonqosela, sixwayisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi COVID-19 umkhuhlane lo ubhubhane lusesekhona. Ngokunjalo-ke nxa sihamba lapho esihamba khona kazihambe sizivikele ngawo amamaski lawa, ngoba kade singananzeli abantu abaningi sebewagaxa ngaphansi kwezilevu. Khonokona kuyingozi enkulu kakhulu ngoba ubhubhane kalukadluli.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Direct from Washington, the voice of Kulaba sakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili ababotshwe ngolwesibili kobulawayo besetheswa icala lokunatha utshwala emphakathini. Kodwa isimanga ikuthi ababili laba abawadli amabele njalo abakaze balinge selokhu bathwetshulwa yingwe. Ngokutsho komkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo. Umoyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ababili laba bengaba bebotshelwe ezombusazwe.
Isizathu sokubotshwa kwabo kasizange sicace ngoba bebezihambela duzane lako-Edgars laphana kwe-Beshitepo, kuyikuthi bavele bebelungiselela ukuyefilabhusi lapha kade sibizwe khona ngabadala njengebandla. Amaphoyisa aqhamuka afika abadobha ahamba labo esentrali okuthetha isikhathi eside bengabanethesanga icala bebavalele kuma-cells kwaze kwathi ngemva kwesikhathi basebesithi babacharja nge-defeating i-justice ukuthi bayalukubotshwa ngamaphoyisa lokuthi they were blocking the pavement lokuthi bebenza i-public drinking. Okusimangalisayo ukuthi ngobubili babola amajaha kabanathi. So-ke kusicacela ukuthi sithe sesinanzelela sabona ukuthi abanye bamalunga ethu ogoqela la majaha bebehlezi e-post office gardens laphana besamelelene ukuthi bangene emoteni ekade kumele itshayelwe nguye u-Welcome Moyo. Amapholisa bevele bamonithile ukuthi azobadobha la kanje-ke abalandelela ngobubili babo bayabadobha bababophake khona phana ko-Edgars.
Manje selike lahamba na emapholiseni layo khangela lizwisisa ukuthi indaba yakhona ihamba njani.
Sihambile e-Central Police Station lapha amalunga ethu amaningi atshone e-Central kuhlukunyezwana phakathi kwamalunga ethu lamalunga e-ZRP e-Central Police Station ngemva kokuba besesiyalile ukuthi amajaha lawa ahlawule i-fine. Sisala ukuthi amacala lawa akekho, ngokunjalo ngize ngagcina sadinga uloya ubaba uNqobani Sithole oyi-human rights lawyer weza-ke central laphana angakhulumisana laye. Wasengena-ke e-Central Police Station wakhulumisana lawo amaphoyisa lawa. Kucaca nje ukuthi akulacala. Engingakuveza babagandela kubalaleli ukuthi ngenxa yenkuthazo kumbe ukucwayisa kwegqwetha lethu uNqobani Sithole sikubone sokufanele ukuthi sithi amajaha lawa abhadale inhlawulo yefayini esingathi munye ngamunye ubhadale i-500 pound.
Njengebandla lithini lina ngakhona lokho okwenzakeleyo?
Thina njengebandla akusimangalisi lokhu ngoba uhulumende webandla le-ZANU-PF kudala ehlukumeza abantu bakithi kusukisela khona lemuva ngo-1983 kusiya ku-87 abantu bakithi bebulawa ngombhuqazwe. Kanti sikubone nile kakhulu ngemva kokufonywa kwebandla lethu le-MRP from 2014 kuzofika namhlanje. Singabantu abahlala bebotshwa izikhathi eziningi ngenxa yokuthi silwela amalungelo abantu, sikhuluma iqiniso ngokuhulumende wocuku wokuganga we-ZANU-PF. Siyananzelela ukuthi siqotshiwe sibili libandla leli le-ZANU-PF.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Tanzania lapho azaphatheka khona emkhosini wokufungiswa kukamongameli John Magufuli namuhla ukuba ngumongameli walelo lizwe okwehlandla lesibili. UMagufuli unqobe kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo olusolwe kakhulu ngamabandla aphikisayo esithi kwaba lokuqilibezela. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uPresident Mnangagwa avuke egijima ekuseni kangaka esiya eTanzania ngokuba phela uyabadinga abangane abanjengaye abafakwa icala lokungaphathi kahle ukhetho lokungahlonipha amalungelo abantu lokuba nguntando kayiphikiswa lokuyekela ilizwe kusenzeka izinto ezingafanelanga. Uyabadinga abantu ukuze angabe nguyeye yedwa ukuthiwa wa rigi election kuSadiq ku-African Union kanjalo ngakho ke iclub liyana iyadingakala yabantu abafana lawe abangenzi kahle ukuze livikelane liduduzane lincedisane liqinisane liqhubeke lisenza ngendlela efanayo ngakho ke uyamdinga kakhulu uMagufuli sefikile wamncedisa wathi hayi wena nguwe ewinile wenzela ukuthi uMagufuli la amsupport ngakho ke abantu abanjiyana bayadingana besiya phambili
yena uMagufuli ungathi ungumbusi onjani ngoba wathi engena embusweni bajabula abantu abanengi kodwa kulezinsuku bayakhala abanye bathi usephenduke untando kayiphikiswa usebenzisa amasotsha kakhulu usebenzisa amapolisa njalo amalungelo abantu ayephulwa kakhulu
Ithemba kalibulali ngendlela angena engakhona uMagufuli wangena ethembisa wathembisa konke okuqondileyo wapha ithemba abantu bezwekazi le-Africa lonke kusuka enyakatho uzufike eningizimu yokuthi nankumbuso wokuhlonipha amalungelo abantu wokuhlonipha i-democracy wokuhlonipha umthetho wokuhlonipha i-constitution wokubamba ukhetho olukhululekileyo ngakho ke nxa esesiba nguntando kayiphikiswa ngale ndlela engasahlonipha amalungelo abantu la esephuma okhethweni olungavuthwanga olungahloniphanga imithetho olungahloniphanga abantu olulodlakela sefana labo mnangagwa sefana labo bonke laba abanye be-Africa sokuyintonye sebulela ithemba le-Africa ngakho ke abantu balahlekelwe lithemba elikhulu silethemba ukuthi kuza khula abanye njalo abaza guqula ingqondo ye-Africa ingabi yile engcole kangaka
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusaswe sixoxela ekobulawayo. Siziphethe ngembiko elisithumela yona balaleli lisitsho okusenhliziyweni zenu okugoqela ukhetho lweMelika.
Salubonani basakaza kwahle kwisitudio seven ngulove mondlovu ngisejobheki mina ngibona ukhetho lolu ujoe biden uzozwinela kuhle uzozihambela kuhle la mavoti wonke
sanibonani basakazi kwesitudio seven ngiyajabula kakhulu ngokhetho lwase-amerika lwasemerika oluqhutshwa ngendlela elungile mina ngesingami ngifisela abantu baseMelika ukhetho oluhle kungabe le msindo kungafanele lwakithe lwaseZimbabwe lokuchaya kwabantu okubulawa kwabantu. Ngesifiso sami bengifisa amademokrasi awine, uBiden awine ngoba uTrump ngathi abantu babhekela phansi kakhulu. So bengifisa ukuthi amademokrasi awine akwazi ukuyunite abantu baseAmerika asebehlukaniswe nguTrump. Ngiyabonga kakhulu. Bafisela inhlanhla ama-Americans. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ebezihamba phambili. UMnumzana Joe Biden ulokhe ekhokela ngamavoti amanengi kukhetho lukamongameli weMelika kodwa umongameli Trump usecele umthethwandaba ukuthi ungenele ngoba esithi uBiden uqilibezele. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo kuliviki selikhwelela yakwabahlanu kulandela ukubhubha kwababili njalo kuleli dolobho izolo. umongameli Mnangagwa ukwele Tanzania lapho azaphatheka khona emkhosini wokufungiswa kukamongameli John Magufuli ngemva kokhetho olusolwe ngamabandla aphikisayo. Kubotshwe abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili besetheswa icala lokunatha utshwala emphakathini lanxanje bebikwa bengawathinti amabele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.